Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ama cases la ayi 30 garesa ukuthi abantu sele feel sibona esibabaningi kakhulu besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean.
Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo owechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bones. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthanweni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezilanda kwedlula, abogatsha lolu bathi ukuze kube izolo abantu abafika inkulungwane ezine lengxenye 4645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belomkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lunabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yikholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana muna arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko
Nikutaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduzelayo. Sikutaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise, njalo ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mungwati wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke esithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza sibili i-council eHarare isincede ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la ama-cases la ayi 30 garesa ukuthi abantu sebefile sibona esibabaningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean. Amanzi a-clean ngoba ezinye izikhathi amanzi abuye engcolile futhi, so ukuthi sibasenze amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khonapho. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemkhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilwizi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
I-cholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu, besingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana le-cholera. Ayisilwe leZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera, ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique lamanye. Abantu abedlula ikhulu babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhatshana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ukuhlaziya lolu daba. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube or Economic Revolutionary Alliance. Manje njengoba selimisiwe kanje, kuyini eliza kwenza njengehlanganiso?
Okay, kathi sisine kwezo lokuthi nasambe ku-president wekatabuza Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, sikhuluma naye in a professional way, like politician, and singasakhulumi njengabantu, khulume naye njengomuntu ose-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sibofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movements lawa okuprotesta ku-embassy nakuma-border wonke, yikho ade sibofisa. Manje lapha futhi njengaleyo, njengoba ngizile ke khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapha. Izathela ukuthi khona kule kanda le-CCTV le-reprogressive Zimbabwean group le-SSA. So mina bengibona ngangithiwa khona lapha kunokudenselana, akusoze kubuye lokuzwanana njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani. Kanti uyabona, so ngiyathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye bandla lebandla akabe benawo ukwenzela ukuthi khona izihlise zabo ziphezulu. Siyalisana, asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana, and yiyo i-problem yena opposition parties eZimbabwe ngalisana yikho kungabizi lokuguquka. So mina bengi-advisor eZimbabwe lama opposition parties ukuthi ona ngabe ukuthi sifuna ushintsho ukuthi nathi sise ngesimbekele ukuthi ona ushintsho sithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha. Abantu abazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yonaleyo efuna ukuguqulwa.
Lo ube ngumnumzana Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukuba phazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukutshengisela kuzaqhubekela phambili mhlaka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha wonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha eborder mhlaka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje so sa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani, sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basogole ngendlala benze yonke into njengamaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngumajistrate MSC.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho.
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki, asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba mangibhekile kule match esayenza e-East Gate abantu bathola ukwethuselwa kakhulu. So abantu azabe bephumelele ngokuningi kwabo kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela. La manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asihambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inamba, hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ukuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile. Iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi, imisebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere. Into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni. Asina lokhu nje, asina tribalism esinayo, asithi politiki party. Thina esikufunayo nje kuphela sifuna ukuthi iZANU PF iyehle esihlalweni, yikho esikufunayo. Asithi beZANU, asithi beZAPU, asithi beMDC, asithi beCCC. Hayi ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngokuningi wawo, sincedisane ukuze sikhubele le ngqubekela phambili, senze labantu bethu ikusasa labo.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni ese South Africa. Umholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengeso Shabangu oselilunga lezanuPF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoChabangu kuliqiniso ukuthi athini userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente yameli athize yameli iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko, njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente, uSpeaker of Parliament lo Minister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyaxhamanda. Kanti ngike ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi nguspokesperson wakhethwa ngaphi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuckshop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo okumbe usukhuluma iqiniso. Uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye-leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele, kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele, akusitshintshi lutho. Ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le-Triple C. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe koBulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-Sports Indaba oqoqwe ngabephephandaba ele Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthele oluhlelo solubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni lapha koBulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengezifa NC sithole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotekta ababukeli bebhora kwenza ukuthi bengabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokukholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho sithina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi hlalo weqembu leHighlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola weyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali yebholeni.
Kuthengisa anything uyathola ukuthi aphile because of football. So that's the reason why we should protect people in any ever time when you think of ubuganga where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar and a poor. Ongokunjalo, ama stadium, city council, abasinike baba fans WFF. They ain't into business because of football. What would mean ukuba le ground elihle, eli FIFA licensed and everything, kungela bhora elidlalelwa khonapho. That would be a sheer waste of investment.
Wadlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane koBulawayo ufunga inyamuthu kwamfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially nxa singaqalisa ngama-coaches. Wona ama-players, they also need to be educated on the laws of the game because at times, ama-players are going to point the ref. Asahambelani with the ref's decision to ziwe and stuff. Kolokhela, it leads also to the supporters. Sebeyithenge lena.
Abanye abaphatheke kulomhlangano ngabagoqela inhlanganiso yePremier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso yeSports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisayele Highlanders, eleDynamo, eleChicken Inn kanye leBulawayo Chiefs. Izakhamizi zamalokishi yagqaqele inkundla yeBarber Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubokile. Woza Friday, my sweet.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday, sinomculi womdumo owechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr. Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones womunye wabaculi bomdumo eChibilika otshala umdumo ezingene eliphezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke lasichathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo ngumxolisi Ndlovu, wakonkalange, ngizalwa eNtoli esigabeni saseGalamtata. Emculweni lapho bambizwa ngomxolisi Mr. Bones. Ukucula ngiqale ngo-2009, ngiseza ama-backing vocals ale ndoda. Ngabuya ngavulela umqembu ngo-2012 elibizwa ngokuthiwa umxolisi Mr. Bones and iGalamtata Finest. Baba, I'm number 7 in the Yagamata.
wakho Mr. Bonzo Thiwani njalo sula mazalathi amangaki
umculo engicula ngwe rumba nginama album ay 8 lonyaka ngibhizi ngeles 9 bese kuba le collab Plump Kings yami no Allen Ndoda asengisiba khona ku album yayibizwa ukuthi abahlahli abheka ngihambisana khona lomalume Madala Boy Indolwane Amangwe Dubute Dubia lo Prosper Bafana ngimbiza ngumalamba ofikile umalamba uyaseya kubuzo ngikhe yawe
Izo Mr. Bonzo usebenzela abaculi abathize njalo kukhona abamenza wathintakala ukuze aqine kwezomculo
Allen Ndoda because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye uyo umuntu engathi wanginspire kakhulu bese kusiba nje nama band afana neNdolwane nayo yaba andesanda emculweni Precious Manyonyoba futhi kakhulu kanye no Alfred Mangela emculweni wami yasibhalela ingoma ngibuye ngisikhompozele mphinde ngilide ama lead vocals ngiyenze nama backing vocals ngisenzela nje ngiyedwa kuloko bese ngisiba nabafowethu abancedisa kuma guitars
Suppose uthi uya ngiyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni kwona lo umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalete lakhe elitsha
yabi album is 9 izatholakala mphela kuma distance stores nami ngikhona ku Twitter khona ku Facebook ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i Facebook page yami ebizwa ukuthi umxolisi Mr. Bonzo Ndlovu
Besikwethisela umxolisi Mr. Bonzo Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejibulika irumba pela kuhlelo Woza Woza Friday mpela sonto elijukela kini lonke igama lami ngeza Jesus Bantu
Live talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osuhluphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo waza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bonds. Ngalokho muliZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.